kulamabandla edlula ikhulu elilethumi aseyazise abekhomishin ebona ngokuqhutshwa kokhetho eYezek ukuthi asephatheka kwezombusazwe ezweni loba nje kungayisibo wonke azancintisa kukhetho lwalonyaka. Amanye alamabandla aqalwa ngokuba lobudlelwano lebandla leZANU PF ajonye ukudala ukudideka kwengqondo kwabantu ababhalisele ukuvota. Unkosazana Sithembiso Khuphe, uZEC District Elections Officer kobulawayo, uchasisa ngokuthi iZEC ayibhalisi amabandla ezombusazwe, kodwa amabandla ayabazisa ukuthi balibandla.
How a political party be recognized by iZEC, a political party iyaletha iconstitution ya itshengisa nje structure sayo. Batsho ukuthi they are interested in contesting kuma-elections. iZEC ayiregist ama-political parties. They just recognize ukuthi akhona. So that whenever we have ama-meetings, our anything, the electoral processes, siyabafonela so that they join us kuma-meetings and allow.
UMakhuphe ucazulule impawu zonke ezisetshenziswa nguhulumende kanye lamanye amabandla lenhlanganiso ethi amabandla ezombusazwe awalalungelo lokusebenzisa lezo mpawu.
Ngokuba indlela esibancedisa ngayo. Otherwise they don't register, bayabuya nje ukuthi bazi ukuthi bakhona. Kodwa yena amasimbolo angavunyelwayo ikakhulu ngama-symbols avele ethu esetshenziswa yi-state. Lalwabona ama-symbols akhona kuma asetshenziswa yi-army, asetshenziswa yipolisi, asetshenziswa yi-state wonke ama-symbols. Kavunyelwe ukuthi asetshenziswe ngama-political parties.
Igqwetha uMnumzana Phulu kucaca uthi amabandla athola usizo lwemali kuhulumende njengale esanda kuphiwa amabandla icazululwa kahle isisekelo sombuso ku-Political Parties Finances Act njalo kumele lawo mabandla ebesedalele ephalamende.
Kumele babe sephalamende. Kumele babe sephalamende. Abatholayo ama-political parties asephalamende. And they should get a certain minimum threshold of seat in parliament or of the vote. But we have a political parties finances act. Political parties finances act.
Ukuba lamabandla ezombusazwe edlula ikhulu uZulu uthi akuvezi kuzibusa okuqotho kutsho ukuthi ezweni isimo sokuqhutshwa kokhetho asicaci njengoba idalele ephalamende lilokhe lingakaguquli imithetho yokhetho ukuba ihambelane lesisekelo sombuso esilotshwe ngo-2013 sekuze kusiba lolunye ukhetho ingakaguqulwa. Kuminyaka edlule akusiwa wonke amabandla ezombusazwe aziwa yiZEC angena ekhethweni uZulu uthi kuzafana lalonyaka. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.